Umnumzana arabile matho dabuka kuWatford nentepe kuthi wakhiwa kwedamulela kuphuthi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalendawo kulolu hlelo.
Kulube seyitane seyifuna sonke kule damulela lapha lapha ebremanyathi uhlupho olukhona lapha entepe esikhumako lapha entepe kulaba bafana abaningi abantu abatsha ama-youth osizi nabophutha abangasebenzi kodwa entepe mangasakhona bona laba bakhona ti babuye bedamu nabantu abavela khatshana kwezinye indawo kodwa lukhulumente ukuthi abantu abakhonapho umethu babenefit udamulelana nxa bekhuluma lizasinceda siyalo kodwa khathesi sikhuma ngako akula bantu abalapha esingathi batholile imisebenzi nabantu abavela khatshana.
Umnumzana Million Ndlovu ozalwa entepe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithiwa liyayakhwa, mina kalimangalisa ukuthi nxa kuthiwa liyayakhwa lime kuphele kungayakhwa, kuvuke futhi kuthiwa liyayakhwa lime, kutho ukuthi ngiyabona sekufana ama-30 years lisenzwa njalo. Hayi, 30 years kusiya futhi lisenzwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthiwa liyayakhwa angilathemba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi, sibona kungani kuzasebenza ngani kuyathuhamba ijana kodwa hayi asilaqiniso lapho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Silingasiza isigaba esikhulu kakhulu, sisize bomathe, sisize bonhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu bayo. Nani ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu ukuthi lingasiza izigaba zonke lezi kodwa impumelelo kuphela yiyo esingani yasihlupha.
Umnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi seGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lomnumzana Ndlovu.
Thina siyizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangele imihla ngamalanga lesikhathi lapho idamulela laqala khona le government make sizwa sibe sithembisa besithi hayi leve liphelele ngesikhathi esi ngoba bake basuka amadoda anuze kuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona. Hhayi, mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi wakhona hayi ukuhamba esiqubu somnwafu sibili.
Ukhansela kwaba-13 eGwanda mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa ukwakhiwa kwedamuleli ukuqhubeka kuphazanyiswa yikusilela kwemali.
Hayi, kuyaqhubeka sibili, into yabowakhala nge-funding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December baphume. Hayi, hayi, kuyaqhutshwa yaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele. Hayi, ngibona lo mbundo lo sempumalanga usukhulile khulenze ngazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele kodwa vele phakathi komfula sibe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa ye ezibalesiyani umanyanje sazithathi njena ngeke usakubona.
Usobhuku entepe umnumzana Jokonia Dube uthi lethemba lokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi, isinto siyahamba siyahamba sibili ikuye nalo upresident wethu ngiwaliqaliswa ngosmith amehlula kozobuya umzorewa namehlula kozobuya umgabe. Hayi, azanguhambe ngendlela but i-defect ngongakho hayi uzamile ngoba kade ngikhona ngale damu mbona sebengena phakathi kwawo isiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority uNkosikazi Major Manonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko othuthelo lolu lukhangelele ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.